Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka 1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo.
Kufe abantu abalichumi lanye ekubhewukeni kweroli ebisuka ebhinga isiya ewange lamhla ekuseni ithwele abukholo lwesipostoli.
Ya abantu sibili abantu abafike esitendini sibili. Kufuze appreciate ukuthi MTC yenzeni. Laba bantu kufuze bekuthathe bethini into le yenzwe MTC bengesaba bona ilizwe langikhona nayo lokhu elinje.
IMDCT iqale ukubukisa okwakuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokuthaywa kwentatheli izindaba ebisenza isebenza izimele.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lonke untengantenga okulakho ukuthi ungabi ngoqinileyo ukumelana leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo eKamativi namhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkozo yesipostoli besuka esiyabuwa eBhinga besiya emhlanganweni wesonto yabo eWange. Imota le ibithwele abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu 130. Njalo abalimeleyo bayelatshwa eKamativi Clinic kanye lasesibhedlela seWange leseSt Patrick's. Lanxa amapolisa esacwayisisa imbangela yalingozi kule mbiko ethi amabreki erolile ebengasebenzi kuhle, njalo okusobala ukuthi ibithwele abantu abaningi kakhulu. Wosaphethe isikhundla sikamqondisi wogatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Clifford Gobo, uthi balusizi kakhulu ngalingozi. Uthi abachayeli kumele bahambe ngonanzelelo emgwaqweni. La ngamazwi agcizelelwe ngumeli weBhinga North edalela ePhalamende, umnumzana Prince Tubeko Spanda, yena othi iroli le ibingamelanga ithwale abantu abanenkangaka.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka 1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo ukuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo. Kanti njalo njengenhlala yenza siyakhuthaza ukuthi bakithi nxa umuntu ethe wathwala abantu abaningi kangaka kanti uhanjelwani vele ebusuku. Ukuhamba ebusuku akulunganga. Kanti njalo noma ama-details onke singakawatholi, ukhanya ngani ama-emergency services ethu akawarespondanga ngesiphangephahla, baphuzile ukuyafika engozini. Ngoba nxa kuyikuthi ingozi yenzakale ngama-past 2, kwakhanya ngani abafike kuqala bangabe befike ngabo-5. Kutsho ukuthi ama-emergency services ethu engabe engasebenzanga ngendlela efaneleyo. Kodwa ongasenani sisadingisisa ukuthi sizwe ukuthi kanti kuhambe njani, lawo amapholisa asadingisisa ukuthi kuhambe njani. Sisakhala njalo lalaba asebevele sekusaziwa ukuthi kabasekho sebebhubhile. Ngoba ngikhuluma kanje kule mizi eminingi esengitshele ukuthi kozibani, hhayi sokukhofeni ukuthi hhayi akasekho sokulesililo. So ngigijima kanje lami ngigijimela ukuthi ngiye kuba khona ukuthi siyabonisana nalabo abakhona ngale kusini ukuthi kuhambe njani, njalo ukuthi ama-investigations ayahamba njani, lokuthi mhlawumbe uhulumende singacela ukuthi engenele encedise labo abalimileyo kanye nalabo abalahlekelwe izihlo.
Lichithekile igazi labantu abaningi lonyaka eMnumzana Sibanda, bafile abantu abaningi kakhulu engozini zomgwaqo lapha. Elungaqedwa njani lolu dubo?
Ngiyakholwa kunengi okufuza ukuthi sikwenze njengelizwe ukuze sizame ukuthi sinqabele izingozi eziningi kangaka. Ikakhulu lezi ezimvova abantu abaningi, uyananzelela ukuthi sike saba laleyana eyenzakala eduze neKaroyi. Ibhasi yakhona ibigijima kakhulu, ibihambe ebusuku. Nanku sokwenzakele kathesi lokho kwenzakala eBhinga lakho, imota ibihamba ebusuku. Ukuthi ibigijima yini kasikwazi, njalo ukuthi kube lo dubo bani hatshi kasikwazi. Kodwa nje I think into okufuza ukuthi siyenze ukuthi okwakuqala abantu nxa bethe bathwala abantu abaningi, kuqakathekile ukuthi okwakuqala benanzelele ukuthi imota zabo zikukondishini yini. Okwesibili, isiqubu sabo abahamba ngaso singanani. Okwesithathu, udriver kambe umchayeli angabe esesimeni yini sokuthi angahamba loo mango ethwele abantu abaningi kangako.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imifanekiso yemota ebile number plate.
Uxolo, umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edale lePhalamende. IMDC iqale ukubukisa lonyaka okwakuqala embalini yombukiso wezokulima oHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokutshaywa kwentathelizindaba esebenza izimele uAndrisson Manyere obethatha imfanekiso kulesi stand. Njalo utshaywe ngabacatshangelwa ukuthi bengaba ngabebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
UManyere utshaywe ngemva kokubonakala ithatha imifanekiso yemota ebile number plate ebilotshwe ukuthi RG Mugabe, ebitshayelwa umnumzana Ephraim Chizora ohle wehla wamhlasela. UManyere uthi umangaliswe lesi senzo. UChizola obesefuna ukubamba ngamandla ukungenisa uManyere emoteni yakhe ahambe laye lapho kungaziwa khona, kodwa wakhuzwa ngabanye bakhe bezanu-PF. UZulu weHarare ulembono ehlukeneyo phezu kokuvunyelwa kwe-MDCT ukubukisa, bekhona bathi kulungile, abanye bengakusekeli. ULeopold Munende ngosakhulayo oyisakhamuzi seHarare obesembukisweni walonyaka we-Agricultural Show, yena uncoma leli nyathelo le-MDCT.
Ambona njengento enhle sibili ukuthi labo bantu bazi ukuthi i-MDC lokhu ikhona, ngoba sifale emaphepheni kulamalanga sishona sibona ZANU-PF. So ngani i-MDC iyakhohlakala? So layo nxa ikhanya layo icabanga ukuthi ibuye kushow izozibonakalisa ebantwini, mbona kuyinto.
Lanxa yena ethekelele istandard se-MDCT uthi iningi labantu liyesaba ukufika duze kwaso.
Abantu bayahlekelela khonapho, yinto ehluphayo ukuthi abantu besaba. But msalo ukuthi besabani bona, kodwa bejamuka bayajamuka, kodwa besaba ukufika estendini benika ama-pamphlets. Ya abantu sibili, abantu abafika estendini sibili, kodwa kufuze si-appreciate ukuthi MDC yenzeni. Laba bantu kufuze bekuthathe bethini, into le yenziwe i-MDC bengesaba bona, ilizwe langikhona labe lokhu elilinje.
Kodwa umlondolozi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi seHarare oyintathela izindaba uthi kuyasolisa ukuvunyelwa kwabe-MDCT ukubukisa lonyaka.
Esikubona ukuthi ibandla leZANU-PF siyazibona yilo elikhokhelayo singathi ama-processes wonke ayenzakala elizweni leZimbabwe. Le-agricultural show ikhokhelwa nguhulumente, iZimbabwe Agricultural Society, uhulumente weZANU-PF. Singakhumbuli indlela lokho kwenza ngayo isikhathi esiningi, abantu abaku-agricultural society ngabantu abayebevele belama-links kubandla leZANU-PF. Singakhumbula komunye umnyaka ngibona abantu abaku-92 nxa ngingaphambanisi, umnumzana Didmus Mtasa yena owaphinde waba ngu-secretary for administration weZANU-PF, owaba ngu-chairman owe-agricultural show. Khathesi-ke sibona thina sifunzakala ke ubana leyo agricultural.
Lokhu uthi kuveza ubuphoxo bezanu-PF lohulumende.
bona lonto kwindlela ke ezamphefu ekuphoxa iqembu ibandla leMDC ngoba siyazibona abantu bezibaba baningi balokwesaba ngibona ngani mina abantu abantu abaningi bazakusaba ukufika kuleso sitendi ngoba kabe kulo umoya wokuthi ah xa ungabonakala usudlayela lapho kule okwenzelwa khona izinto zeMDC uyabulandeni kambe kusho ishiwe siyazibona ikulala ukuzozikholisela lokulala kwana ungahlukumezi kodwa ngomoya okwesaba osebantwini bezibaba ngibona ngani lokhu kuyindlela yokuhleka phela ibandla leMDCT.
Lanxa kube lalesi sehlakalo, abalimi babuyisa izilimo zabo eHarare Agricultural Show kanye loZulu batshengisa ukujabulela owalonyaka bewuncoma bethi uqoqekile kule minyakeni yangemuva. Umnumzana Ivan Sinyoni ulima esenkayi eMathebeleland North kuwo 23 eGwamba eTunke. Yena ke ulima izilimo ezimbalwa ezivalisa umumbu, inyawuthi, amabele, indumba lamazambane.
Isho yalonyaka hayi ngibona inhle kakhulu ngilami ngithabele kakhulu ukwenza kwayo. I'm expecting ukuthi ngilami ngizihambe lomvuzo.
Lumbono usekelwe ngunkosikazi Roberta Katunga okhokhela uhlangothi lwezokhulumisana loZulu kunhlanganiso ebona ngezombukiso weHarare Agricultural Show.
Isho iqhubekela phambili kuhle abantu lokhe bengezeleleka ababuyayo in terms of ama show goers sike saba lezethekeli ezihlanganisela uVP Honorable Mphoko ubhodile ama stands ekhangela ukuthi kunjani and kusasa yi official opening uPresident Robert Mugabe muyozabe ozavula isho njengo guest of honor wethu.
Uchaza owalonyaka njengoqoqwe ngendlela yaphezulu.
Iquality yama stands nxa si compare lama previous editions is higher. Ama exhibitors ethu wonke afake maximum effort in making sure ukuthi ama stands abo are of a high standard.
Abazathola imvuzo bakhangelelwe ukuyinikezwa kusasa ngumongameli Robert Mugabe onguye ozavula lombukiso okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Abantu beminye imizi emangweni wakumadlambuzi egoqela koBhangale leGonde kunye labosomabhizimusi balendawo bakhala ngokuthi babhekane lodubo lwamanzi osokubamba ngamandla ukunatha lezifuyo edamu leMadlambuzi elilamanzi angahlanzekanga. UNompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo, inengi labantu liphila nzima ngenxa yokusilela kwamanzi hathi kumadlambuzi kuphela kodwa ngasemhlubulweni emandebeleni osekuthiye inengi labantu linatha amanzi angahlanzekanga. Imifula lemithombo sekwawoma, uZulu usehamba umango omude esiya kukha edamu leMadlambuzi lasenzitolo zakhona osomabhizimusi baphila nzima. Unkosikazi Seli Sibanda uthe banatha amanzi edamu angcolile abanamigodi ngakho ke bacela ukugejelwa imigodi njalo sebeneminyaka eminingi benatha edamu.
Sinathe edamu amanzi anjalo angcolile asilamigodi konke siyahlupheka funa ukuthi besilungisele besidingele imigodi. Hayi mningi kakhulu. Kakhulu. Ngakuphi isithuba sami ngasibona mntana. Singithi natha manje idoti ngapha siyagula ngapha siyezani. Asila ncedo.
Osakhulayo uCleopatra Moyo uthe udubo lwamanzi eMadlambuzi lunzima njalo imithombo iyacima bacela ukugejelwa izibholane.
Hey, siyakuphepha lapha kwidolo lamanzi kushuthi sihamba umangobu kudesivela kashale eBhangale 7 kilometers siyahamba sokuthi lapha bomama amanzi sibuya kwendi kuthi kugashale.
Umnumzana Dengani Chaguma Sibanda uthe basuka eBhangale bahamba amakhilomitha ayisikhombisa bezokukha amanzi.
Hey, idubo lamanzi liyasikhathaza kakhulu njengoba libona sibophile inqola yethu lamadonki lawa. Siyadingela umama amanzi edamu njalo sihamba i-7 kilometers siyefika emakhaya ethu. since 1980 silomgodi omunye eduze lamakhaya emfuleni laphana owathiwa nguSmith belokhu besithi bazasenzela wona la manje asilamali zokuthi sibize laba ababhorayo bezosenzela.
Esinye isakhamuzi seBhangale uMnumzana Rapson Moyo uthi ngeviki bakha amanzi kabili edamu lemadlambuzi.
Siyakhupheka lapha kwidola amanzi kusho ukuthi sihamba umango obude sivela kashana eBhangale sine-kilometers siyahamba sizothi lapha bomama amanzi sibuya kwende kuthi kugashana.
UMnumzana Kintu Ncube uthi olenqola yinkosi ngoba utholela imuli eziningi amanzi ngenxa yokuba bawathola kude, inqola ingafa baphila nzima.
Hey, lapha siyadubeka amanzi siyathola kachana njalo, inqola ingapantsha kutsho ukuthi asisagezi, labantwana laba besikolo abasagezi lokuwatsha sisawatshi. Hayi, lapha siyahlupheka kakhulu.
Sithi wenza weni?
Kade sifuna imigodi, imigodi iyo engasincedisa engaba seduzane ngoba idamu lalo likatshana njalo lilengcekeza futhi amanzi akhona ahlambulukanga.
Unkosikazi Evelyn Dube uthe yena emasendu uduze lomfula olamanzi kodwa abantu abahlala eGonde yibo ababhekane lobunzima.
Thina amanzi asihluphi, umfula lo esayidini esikiyo amanzi kapheli, kodwa phambili le phambi kogonde ngale amanzi ayabahlupha nxa kunama-September October. Hayi, bagebhu abaze batshone, umuntu atshone phakathi kwegodi ikukuze bathole amanzi.
Iziqinti eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zibhekane lodubo lokuthola amanzi ahlanzekileyo okunatha. Iningi labantu linatha emachibini lezifuyo. Imigodi eminingi seyafa ngenxa yokonakala komnotho elizweni, abantu abasenelisi ukuzilungisela imigodi. Lohulumende kenelisi ukugebhela abantu izibholane. Ngimele iStudio 7 ngisemadlambuzi, ngingunompumelelo Moyo.
Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubeka sixoxa ngezigaba zikankosikazi Grace Mgabe olakho ukubotshiswa ngosakhulayo uGabriela Angels okuthiwa wamtshaya ngentambo yegesi eSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli weleMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwamukela inhloko kahulumende yakweleMalaysia uMnumzana Najib Razak oza kwethekelela isigodlo seWhite House ngenyanga ezayo.
Abantu bakwele Angola abavote izolo kukhetho lokudinga umongameli sebemelele impumela yalolu khetho.
Okusasa ibandla le-People's Democratic Party, EPDP, liza kuba lomhlangano wedalele Standing Committee lapho okukhangelelwe ukukhulunywa ngodaba lokungena kumanyano we-MDC Alliance kumbe hatshi. Kulokwesabela ukuthi kungaba lokudabuka phakathi kwaleli bandla ngoba abangafuni ukungena kumanyano lo ababalisa unkosikazi Lucia Matibenga, abomnumzana Gordon Moyo lokucacaphulu labanye. Bayafunga begomela besithi abasoze bangene ngoba bengaphiwanga izihlalo zokuncintisa ezeneleyo ikakhulu kobulawayo. Ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano ababalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti labanye bathi ukuya kukhetho kungelamanyano ibuchitha nje isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ye, ukungena kumanyano kakukhathazi kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe kulungiselelwe indlela phela kugredwe konke kucace kube segcekeni bese singena ke kumanyano ozahlanganisa kamabandla wonke ezombusazwe. Kodwa ke eqinisweni ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazwe. Yikho ke thina hayi sibona ingani kakula crisis sikhangelele ukuthi ma kusafika isikhathi esilandelayo esifithane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazwe eZimbabwe ukuthi angqikilandeke lebandla lezanu p f ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikagcandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele zomanyano lezi?
Okuqale okumele sikale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona bese sizibuze ukuthi if umnumzana u-Edwin Ndlovu esithi akula nkinga ekhona, yena le eveli khona ekuqaleni bese shwana seyayakuphi? Isidisaphile, idisaphile yayaku. So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu, ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngivodwa. Ethathi kukhangelele thina njengabantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition, kuyukuthi uMorgan Tsvangirai esehlulekile ukuthatha ilizwe okwesithathu wakufuza ukuthi avumele abaseselegazi elisatshisa abafana nabobidi labomangoma bathathe over, but wabe lokhu ebambelele esitalweni. Baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle, kodwa nampo sebefuna ukubuyela. Yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona eZimbabwe ikhuphi izami yinkalakatha yamisteki. Yikho ngizaphakamisa lo omutsha lo ongenileyo ku-opposition okuthiwa nguNkosana Moyo. Othena inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi ezilonge zabantu bekhangela indaba zombusazwe ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse iZanu PF banikane umsebenzi, akula nto ezophuma. Kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocacaphulu abakobulawayo labogeorge Mkhwananzi labo Edwin Ndlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelela ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilathelwe phansi, bafuna ukuzihlanganisa lazo. Kuyabanika amagama amabi, kuzabanika amagama ababi.
Nanto udaba mnumzana Edwin Ndlovu, uthini wena ngalokho?
Ngimlalela umfowethu kakhulu. Okokuqala amabandla abe ehlukaniswe-ke yimbono eyabithiyene. Kodwa-ke makase sikhangela ukhetho sesisiya ekhekhweni, abantu beZimbabwe abaningi kabavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho ngokwenza njalo amathuba okuthi-ke alwise ibandla lezanu p f alikhethwe embusweni malutshwane. Babantu beZimbabwe bafuna ukuthi kuhanje ekhethweni kubanjeni, yikho kubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyovota ngokumele. Yikho-ke sithe thina kasihlanganisenini amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyano emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-p d p, sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene silebizo le-quality mina le kungena ekhekhweni kodwa elinye lelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ngaphela omunye lomunye uma esendaweni yakhe kungabi lokuginyana. Yikho-ke sithithi thina kasaneke labo bonke, kuhlanganisele omjuru, kuhlanganisela-ke omtasa, omtambara, owezishodake, ngotshwangirayi, bonkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe i-confidence yokuthi bayevota. Kodwa bangazoqha kule-MDCT, kule-MDC, kule-PDP, kule-ZAPU, kulobani, kulobani, kulobani. Abantu bathi, lapha lezasithitha ivoti bese lihlala ezindlini bengavoti. Kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka ozayo. Yikho-ke okwenza ukuthi kathesi sicimeze, sindebilebile libabayo, kodwa-ke sicimezile, sikhangele sile njongo. Into enkulu kaNdlovu lawala leli bonke abalaleleyo injongo ukuthi athi injongo kuyini ilizwe leZimbabwe lifile nokusigaba elikiso sona ngenxa yombuso weZANU-PF ikhokhelwa umgazi lelo kuliqiniso yikho ke injongo kumele kube yikukhipha leZANU-PF ufake amapholisi aqondileyo ilizwe libuswe kuhle imisebenzi ivuleke labafuna ukuzisebenza basebenze i-economy ibe right siphume ku-isolation le esikiyo yinjongo ekhona kaphela
nantu daba mnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthini wena
injongo inhle injongo inhle kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela ukuchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu kuhle kakhulu ukuthi ma umlalele uyajabula mpela ukuthi injongo yenu inhle lifuna ukukhipha izano lifuna ukwakha and so on alifuni ukuginyana
Hello ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethe ecubungela izombusazo bexoxa indawo enye lesiphatha amandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ohulumende abagoqela eleFrance eleBritane leMelika bathi bathakazelela isinqumo esithethwe lilizwe leLibya elithi ibutho leLibya National Army lizahlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana edolobheni leBenghazi. Ibutho leli lithi liyazwisisa okwenziwa ngumthethwandaba weInternational Criminal Court kumbe iICC ethi ifuna ukubopha omunye wabo uMajor Mahmoud Mustafa Busaf al-Wefali. Ibutho leli liphinde lathi selimise uBusaf al-Wefali umsebenzi ukwenzela ukuthi umthetho usetshenziswe ngemfanelo. Ilizwe leMelika lithi kumele kuvezwe ukubulawa kwabantu mahlayana eBenghazi ukwenzela ukuthi labo abonileyo babotshwe. U-al-Wefali ongomunye wabakhokheli bebutho eLibya wethiswa icala yi-ICC elokuthi ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017 wabulala njalo wancedisa ekudubuleni abantu makhaza abangamajumi amathathu lantathu lezibotshwa ezazilimele. U-al-Wefali udlelana lo-Khalifa Haftar wayengomunye wabakhokela ibutho likamuyi umongameli Muammar Gaddafi wabulawa ngesikhathi uZulu ohlomileyo ethatha ilizwe leLibya. U-Haftar owamanje ukhokela ibutho eliqine okumangalisayo elithethe ngenkani idolobho leBenghazi elathunjwa ngamalichaja. Ilizwe leMelika lithi kumele bonke ababulala abantu makhaza babotshwe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleLibya. Amazwe aguqela eleFrance, eleBritane, leMelika athi loba kunjalo azaqhubeka esekela uhulumende weLibya. Amazwe la athi athakazelela lokuqatshwa kukaGhassan Salame omele unobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ozama ukuthi kulungiswe udaba lwezombusazwe kweleLibya.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Singakhangeli inhloko zendaba ngwenya bakhona nabantu be-Highlanders lapha benithembise abalaleli ukuthi sizabadlalela ingoma ikakhulu abalandeli beqembu le-Cholocho benithe sizabadlalela ingoma ekazinja ziyamluma ethi Cholocho FC ngeyethu but asela sikhandi bayakhala abantu be-Highlanders la Highlanders itshaye iCholocho isiba le first win yayo kusizini iCholocho izolo.
Hayi kunzima ntunge kwe-Highlanders, abanye bathi coach, abanye bathi ngumqondisi, akusaqondakali ukuthi kuyini kwanza.
Kunzima esikhalangeni sithi kwakabangalala. Kwakabangalala kunzima, sazi yozala nkomo.
Hayi kunzima sazi ntunge.
Siziphetheke ezosuku.
Kufe abantu abalithumi lanye engozini yomgwaqo ekamativi lamhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkonzo.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lokhe untengantenga okulakho okubangela ukuthi ungabi ngoqinileyo njalo wenelise ukumelana lebandla leZANU PF kukhetho oluzayo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lelale.
Lo ntungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.